ukuhamba kwentatheli izindaba zivikelekile kuqakathekile ikakhulu ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho kanje. Isiga sokudubuka kwangempelansonto eWhite City Stadium koBulawayo senze limfundiso iqakatheke kulandela ukuthathelwa imitshina kwenye intatheli izindaba yaphendukiswa sekucitshwa izithombe lamavidiyo. Esinye seziphathamandla seGugu South Africa, uMnumzana Fortune Mgwili Sivanda, uchasisa ngesizathu sokuqhuba lolu hlelo.
Sibuye lapha lamanye ama-organizations, sizotraina ama-journalists, sibatshengisa ama-tools abangawasebenzisa nxa bekhava izindaba ngesikhathi sokhetho. Yikuthi sifuna ukuthi bebekwazi ukuthi i-inthanethi bengayisebenzisa kakuhle njani, ukuthi benike izakhamizi ngathi indaba eziyizo ngesikhathi leso siqakathekileyo esokhetho. Ngoba into esesiyinanzelela ukuthi sokukuningi okuphumayo lapha kwi-inthanethi, okunye kungabe kungamanga, okunye kungasoqiniso abakuthi i-fake news. So sizama lapho ukuthi sibatshengise ukuthi bengasebenzisa njani i-inthanethi, bengagcini labo ngingathi sebebhala nge-fake news.
U-Innovation Research Officer wesayithi koBulawayo, uMnumzana Shion Ndlovu, uthi kulandela isehlakalo sangempelansonto lapho intatheli izindaba ezithathelwe imitshina yabo ezinye zalimala, bakubone kuqakathekile ukuba bazihlomise ngokuzivikela emsebenzini.
Kade sincedane leGoogle sixwayisa, sifundisa ama-journalist lapha koBulawayo ukuthi bengazivikela njani nge-digital security nxa iimpahla zabo zingathathwa kumbe zingalahleka, i-information ephakathi ingakwenza kube lula ukuthi ibonakale lokuthi bezi-protect.
Intatheli izindaba yephepha le-The Chronicle engenela imfundiso yabe-Google, uNkosazana Andile Chuma uchasisa ngabakufundileyo.
Sifunde iGugu South Africa usifundisile ukuthi sibe lokunanzelela kakhulu nxa sisabelana labantu ebulenjini information mayelana kathi lezimuli zethu, lokuthi sinanzelele kakhulu njengabezindaba njengabonezindaba ukuthi sitshelane abantu, lokuthi sinanzelele imibiko efakwa ngabantu ku-social media kakhulu ukuthi iba lento ezingayisilo qiniso elipheleleyo, sibe lokukhalipha nxa sesibhala izindaba zethu singathembi khonokho kodwa sithembe ama-official sources ayeba bazasitshela okulungileyo esingakusakazela abantu.
Enye njalo intatheli izindaba ye-Newsday, uMthandazo Nyoni, obekulolu hlelo uthi ufunde okunengi.
Mina njenge-journalist intatheli izindaba ngazile ukuthi kulezi nsuku esiphila kizo isikhathi sokuthi kugcina kukhuluka singathi ama-fake news. So nxa ngingathola information ethile engiseulokuyivefa, so sengikwazi ukuthi i-information zazoverifya njani ukuze ngithole information e-right, ukuthi nikeze abantu information ezahambe ibasize.
Isikhathi esinenyi kungaba lezehlakalo ezimbi, intatheli izindaba ziyathathelwa imitshina, uhulumende acitshe umsebenzi wazo emitshineni kumbe ukuyibhidliza, bangaphikisa kulokhu kulakho ukufaka impilo yazo engozini kumbe ukulimalela engozini enjengaleyo eyenzakale ekudubukeni okube khona enkundleni eye-White City Stadium ngoMgqibelo. Ngenyanga ezayo mhlaka 13 Ntulikazi, iZimbabwe ikhangelele ukuya ekhethweni, ngakho-ke inhlanganiso lamankampani afana nabo-Google South Africa azama ngazo zonke indlela ukuhlomisa intatheli izindaba ukuba zizivikele emsebenzini ngalesi sikhathi esivame ukuba lenkinga eziningi ezinjengodlakela lwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.